Ulabantu wakilaposi ama chumi ama bili 17 ababulewe umkutano wa COVID-19 izolo eZimbabwe. Watabe vila ama kulu ayisikombisa 772 batu lakalebele kikwane e coronavirus. Loku wenzakala nesikati utekele kama kwa meli umuzana Constantino Chiwenga opeti jalo utangonti kwa kulumende olezempila kate. Epila imibigo eti izipeje na elizweni sezikwele izikulane. Uchiwenga wetu ule umbigo lo esiti ulabanya bantu abaloba amanga mkwenzakala izipeje na elizweni leZimbabwe. Kusukela umbimbito nyakenye, abantu abatholwa batholakala belo mkhuhlane we COVID-19 sebephika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 26,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 kwaphepha abedlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini kule COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zesika osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Ngilapha ku-George Sundi kwaBulawayo siyenza ngama fridge refrigeration and air conditioning.
Yes, lokho kuvaliwe ngikho lapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si apply izincwadi ziye eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sokuma essential ngoba sincedisa ama hotels avulile i-tourism. So they need us, yala ma supermarket, they need a refrigeration system. So si valile kwathiwa si apply le to Harare, but silapha kuBulawayo.
So bathi indaba bengazinikani incwadi lesi?
Yikho ngisithi bathi si apply le eHarare, eHarare yezasiphendula isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi iproblem ukuthi why zingenziwa khona pha kuBulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonokho. So alibhadali imali kumbe liyabhadala? Likwenza njalo konke khonoko.
Hayi kulowe lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi receipt esiya ku attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibili ukuthi si apply ukuthi bethatha ama application ethu.
Kuthiwa imali njalo ngobani bolapho?
Siyadipenda bathi khona kuyadipenda ukuthi ulama workers amangaki balokuyi percentage abakuthathayo khonapho abasuke calculator mina mbhadala about 5,000 RTGS.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Makunje belandele i-social distance like ama-companies ayabe labantu abaningi. For now I think they must reduce the number of workers like in a supermarket. They must reduce the number labantu abangenayo bekwanisa ukuba manager. Bengabe baningi endaweni but manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi alokhu ezithwala abantu kuphela ozuko laba ayagcwalisa wona lawa amabhasi uthiwa ethwala abantu ayegcwele.
So wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlani?
Ziyakhala kakhulu zifona nazo daily ukuthi incwadi ayikabuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama-renters. I-renters zimanga mphathi ngoba inyanga iphela ama-renters amashopu afunakala ama-salaries zabantu afunakala ezikolo lazo bafundisa online bafuna ama-school fees abo nabo ngama-email bayathumela zikunje kanje.
So singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangela irenti khonapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga?
Ye laba ubahola ngezinyanga lama-renters akhona hhayi ngezinkulungwane sibili ziyabisa.
So manje sizakwenza njani?
Eyi, sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti iyabiza ndimaza.
UMnumzana Dabengwa Zesika ngusomabhizimusi wakoBulawayo. Sixoxela ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende.